Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umnumzana Donald Trump ongena esikhundleni sikamongameli weMelika ngozibandlela ulakho ukuguqula na ubudlelwano beZimbabwe lelizwe leMelika. Abantu abaningi sebelala phandle kwamabhanga bemelele ukuthola imali yabo ngesikhathi imali isilela okumangalisayo eZimbabwe. Izizalwane zeZimbabwe ekade ziselizweni ngekhefu lekhisimusi zithi zidane okumangalisayo ngesimo esibi somnotho welizwe. Sizalethulela ezemidlalo yomnyaka ozayo lokunye okujiyeneyo. Uhlelo Zimbabwe Today lilo Gibbs Dube sizabe sixoxa ngezothando. Umnyaka ozayo uliphatheleni kwezothando. Uhlelo lwe-Live Talk ole Diaspora Forum lamhla sixoxa ngokuthi lizimisele ukwenza njani ngomnyaka ozayo. Kulumani sizwe zulukandaba. Tumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318, inombolo njalo 001-202-465-0318, kumbe ebulenjini bokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ngo-7:30 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz shortwave. Sitholakala njalo kuWhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.